Tanaka. So we see card is in the Baku VOA in the Belle.
Lifuga njani zulugandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhla ziku 18 2020 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje kulabantu abangamathumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo osokukhweze inani labaligcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembidi 787. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende kodwa inhlanganiso yamatitshala ezinta ithi kayisoze iphatheke ekutshengiseleni okuqoqwa mhlaka 31 Ntulikazi.
Okwepolitiki esikuzwayo okwa-31 ngifuna ukuthi ucace lapho ngoba thina njengenhlanganiso yamatitsha kasiko kupolitiki.
Kodwa inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS ithi izaqhubeka itshengisela ngoba uhulumende engalaleli izikhalazo zabo.
Thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ku TV vele sisabe sitshengisela nani stop.
Unina womkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochi diamakuni kokudu lamhlanje.
Sicela lisibekezeleni lisikhulekele kakhulu likhulekele imuli ka Nelson Chamisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamathumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo sekukhweze inani labalegcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembili 787. Abalitshumi lasithupha 16 ngabavele kwele-South Africa kuthi abathathu ngabavele kwele-Botswana. Abangamachumi amathathu lane 34 ngabathole leli gcikwane elizweni. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo leziphiwe nguhulumende ngoba idola leZimbabwe livele alisasebenzi njengoba sokusetshenziswa idola leMelika. Zithi zifuna ziholiswe imali engamadola eMelika afika kumakhulu amahlanu lamachumi amahlanu i-$550. Zithi zidanile ngoba abezomvikela abagoqela amapholisa lamasotsha bengezelelwe iholo ngesilinganiso esiphezulu kulabangasebenzisi imibhobho abafana lamatitshala odokotela labongi. Lokhu kwenzakala imali yeZimbabwe iwe amandla njalo emkambo wemali i-auction izolo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Thompson Sibanda uthi lanxa kulembiko yokutshengisela ekupheleni kwenyanga bona abayingeni lindaba ngoba ingeyozombangazwe. Uthi bahlangene izolo ntambama becubungula lolu daba njalo basakhulumisana lamalunga abo ngokutshengisela. Asimuzweni ixoxa ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Thina-ke njengababalisi kusidanise kakhulu ukuthi uhulumende athathe leli nyathelo asinike lokho acabanga ukuthi usinika khona yena engazange akhulumisane lathi. Simazisile-ke uhulumende ukuthi kasikwamukeli. Thina sikhangelele ukuthi kulezi nkulumo ezikhona uhulumende sivumelane ame ukusinika umqhuba lo esiwubonayo kuleli lizwe wamabhondi. Iconomy ngokwayo umkhonomo welizwe uvele nje nxa ukhangele usidolarayizile wona wodwa. Akusindaba zethu ukuthi kulani okwenzakalayo. Thina sidinga ukuthi sithole iholo elingaba yi-$550 United States dollars. Asinabuya sivume futhi ukusayina enisivumelwano esingaba yisiphi as long as singayisiso lokho esikudingayo. Imali yeMelika esithenjisiweyo yi-$75 umuntu munye ngamunye. Sivele layo kasikhulumi ngayo kangakho ngoba incane kakhulu thina sifuna iholo lonke libe imali yaseMelika. Simangele ukuthi kuze kube manje akulalo solithontele. Besazisiwe ukuthi amabhenki aza kusivulela ama account automatically kuze kube namhlanje kasibone lutho. Asikatholi njalo isizathu
amapolisa engabe bezuze iholo elithe xaxa kulela ababalisi. Kungabe kusichona
kuliqiniso impela ukuthi amapolisa lamasotsha bayithole leyo mali. Imbiko esitholayo iveza ukuthi kuliqiniso lokho. Ngokunye njalo kusimangalisayo konke lokho. Asivumelani lapho ke njengamatishala akakasichazeli ukuthi kwenze njani. Kodwa ke sifika sinakane futhi ukuthi njengoba kungani nje kuloku ngunguna ngemsindo ethile engenzeka ibe khona engcine mhlawumbe uzama ukuba motivate ukubagqugquzela ukuthi bathi nxa begoqa abantu kuleyo msindo bagoqa abantu belezibindi. Sesiyilethile lindaba sayipresenta kuhulumende khonale ukuthi hatshi lokho kwenzakalayo kokuthi ubandlulile ayisiko okuqondileyo.
Lani liyakusekela yini ukutshengisela okuqoqwa ngabanye?
Ukutshengisela kusemthethweni kuconstitution yeZimbabwe. Thina ke njengeZimtha imembership yetibanzi kuleli lisho. Yiko ke sikuthethe njengobukhokheli namhlanje sayichuka lindaba savumelana ukuthi kasiphoseleni njalo kuma members ethu ku ground basinike impendulo masinyane nje kwangabe insuku ezingaki ukuthi bona bakubona njani. Ababali sibakhathazekile njalo ubunengi babo bafuqa ukuthi nxa isikolo zivulwa bangabe ingxenye yokuvulwa kwesikolo. Okwepolitiki esikuzwayo oka 31 ngifuna ukuthi ucace lapho ngoba thina njengenhlanganiso yamatisha kasiko kupolitiki. Kodwa ke thina silolwethu uhlelo lokuthi sizimisele ukuvula izikolo yini mhlaka 28. Ngapha i-COVID-19 statistics iqansa isiya phezulu kube kathi lako konke lokho kokuvikela esikukhangeleleyo ama-sanitizers lani konke asikakuboni kusiba khona kugraw. Yilo uhlelo lukhona olokulahla amajoko kwababalisi. Olepolitiki nxa umuntu esengena usengena engase ngumbalisi eyi-citizen.
Lo ngumnumzana Tapson Sibanda unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimtha ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lesikhulumeli senye njalo inhlanganiso yamatitshala abafundisa emaphandleni e-Atuz. Yona ethi lokhu iphakathi kokutshengisela njalo izaqhubeka itshengisela ikhonona ngokungatholi imali abayifuna ukuthi bayithole. Kesizwe ingxoxo esiyenze lesikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa.
Kodwa thina vele njengenhlanganiso vele asikhangelelana kakhulu ngoba ifocus yethu vele ikum US dollar salary. Ehlela sikhuluma ngayo naleyana kuthi kade sikhola kudala umqatshi vele kumele sikhole seyona. Nothi kusintshontshela efaka emthetho njengewasifaka last year ye-statutory instrument 142 of 2019 le 133 of 2019 imthetho wayifakayo umqatshi ukuthi vele asintshontshele njina. Njengesisebenzi njengababalisi esikholisa nge-RTGS yena ewazi vele ukuthi kalisebenzi galela power alikuwa nisi ukuthi vele lispirit ekuhle njengababalisi njengesisebenzi kahulumende.
Thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ukuthi vele sizabe sitshengisela non-stop endaweni zonke eZimbabwe ama-districts onke and that's the only strategy vele esilayo. Ngoba lokhu kukuthi sikambe siyokhuluma ngumqatshi vele ehlela esiroba esinika ama-cosmetic promises or ama-promises vele ukuthi vele kakwanisi ukuthi awasuthise or awafufile vele akuncedi ngalutho. So into siyabe siyenza or sizayiyenza or lokhu siyenza lakathesi yikutshengisela nani stop.
Kulale enye imali eyayithiwa ngama-allowances, i-$75, yona ke ayingenanga njalo ungasitshela ukuthi litshelwani, lithenjiswani?
Lokhu kwama-$75 COVID allowance, umqatshi uhlala enza njalo
ujayele kusiroba njalo esitshela ngama allowance sakukhuluma kudala lokhu ukuthi issue lay ama allowance yawa lawa siyawubiza ama face powder allowance or ama cosmetic promises angakwanisi ukuthi asuthise ama demands ababali ama teachers. So into esikhangelele kakhulu thina yi salary lokho ingangena siyayamukela sakukhuluma kudala kodwa hey siyakwazi ukuthi umqatshi or uhulumende lo yubenemene uhlala eyenza ukuyenza ukuthi asipromise ama allowances engakwanisi ukuthi awasuthise at any time uyakwanisa ukuthi awakhiphe ama allowances wona lawa. So thina iissue yethu kakhulu ikhangelele kuma salaries, isalary ye $520 yiyo esiyifuna, not ama cosmetic or ama face powder allowance lawa.
Umnumzana Nation Madzidirwa isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuza ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Umama womkhokheli webandla eliphikisayo leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uzabekwa emzini wakhe kotidi yamakuni egudu lamhlanje. Unaka Chamisa ubhubhe ngomvulo njalo umndeni wakhe uthi kazange agule. UChamisa ubonge unina emazwini awethule enkundleni yeTwitter esithi wamkhulisa kuhle. Uthe wayengumuntu waye kuthele kakhulu wasebenza gadalala wamfundisa wathola impilo engcono. Abakhokheli bamabandla chene wabagoqela mongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli weMDCT unkosazana Thokozani Kuphe bathumele amazwi enduduzo hemolini kamnumzana Chamisa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyakwazi ukuthi uChamisa uthwele ubunzima ebunjani emahlombakhe uzama ukuthi iZimbabwe ibe le democracy esingathi ikuzibusa kwabantu kodwa uphakathi kwelitshe lembokodo. Ngabe ngumntwana sithi uche isisu unina eche iqolo uzabelethwa njani ke umntwana onjalo? Sicela lisibekezelele lisikhulekele kakhulu likhulekele imuli kaNelson Chamisa uPresident Nelson Chamisa ngalo umbiko esuthole izolo ntambama. Yikho ke konke lokhu ede sisalungisa ukuthi sitshele isizwe sakwethu. Kubuhlungu kangaka ukuthi ujaha obindana labantu abaningi kangaka ezama ukulungisa iZimbabwe ukuthi ibe ngenye yamazwe eAfrika alandela idemokrasi. Khonoko khonoko siphakathi kokulungiselela imhlangano yethu eqakathekileyo awumama wabesishiya.
Likhuluma ngemithandazo sizwe kuthiwa uNakachamisa ube ngumuntu olomusa obe ithandaza obe hamba esontweni engela bandlululo engela nzondo. Ngokwazi kwenu lingamchaza njengomuntu obenjani?
Siyakwazi sonke umama lo ede devout Christian ede ngumuntu ozimisele kakhulu ebandleni ekhonza uNkulunkulu njengabanye omama njalo efundise abantu bakhe ukuziphatha, ukuba lomusa, ukubekezela. Sicela likhalele emoli yakuChamisa singathi ngumama wesizwe ngoba uPresident Chamisa ngumuntu wabantu bonke. Siyabonga mahlabe ezulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sevandla leMDC Alliance, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezempilakahle uDokotela uBadamoyo usexotshiwe umsebenzi kulandela ukubotshwa phezu kwecala lenkohlakalo elokuchaphaza imali engena kuzigidi lezigidi zamadola. Umoyo wabhadala imali yesibambiso engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, $50,000. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abalichumi ababaleke enkambeni zabahlolwa igcikwane lecoronavirus izolo. Abantu laba babaleke enkambeni ezithi Banganai Training Center eMathabeleland South. Abayisikhombisa babaleke eBulawayo Polytechnical College, kuthi oyedwa ubaleke eMasingo Training Center. Ababili babantu laba babikwa betholakale belegcikwane le coronavirus kodwa babaleka. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Kuyasikhombisa ukuthi kulobandlululo phakathi kwebandla le-MTC. So makukhomba ukuthi kule bandlululo phakathi kwebandla le-MTC kusibisela emuva kusikhombe isikhathi sekugrawundi esikamnangakho lo labomgabe lesi esenziwayo ngenanye isikhathi sakudala ukuthi kwakukhomba ukuthi vela kubanjanwanga kubanjanwa ngenkani. So lokho kwelokuzena kwe-MTC kusikhombe ukuthi abafuni ukubuswa ngeminye imihlobo, kumele kubuswe umhlobo wodwa elizweni. So lokho kusilimaza kakhulu, kuyasilimaza impela ekuthenini kusesele ukucindezelwa lokho kwakudala, lokho kwesikhathi sabelunga sikaSmith. Kusesele ukucindezelwa okukhulu kakhulu okokuthi kulabantu abalwayo impela ukuthi abafisi ukuthi kube lomunye umhlobo obusayo. Thina silanele ukuzenezweni lase-South Africa la. Sokwabusa imihlobo eminingi kakhulu. Imihlobo ebusayo miningi kakhulu kuwo wonke amaphathi politika. Hayi, ngiyabonga nami ntemva kwambona.
Livuka njani mthakazi omuhle? Hayi, mina lapha sibili ukulisana kwabo ngiyakubona, but isifiso sami ngaluba inkokheli zakithi emaNdebeleni ziyabambana zibe zilinye zonke. Zingabambana inkokheli zamathe emaNdebeleni sithatheni amasithethi ondana akudala ngankomo kuphela zini, ngoba lokhu vele kakusizi. Singaze sithi thina sikhethe ithambe sithambe sisesiyoneni. Kathesi amaNdebele somele ukuthi ngayo sikugijimisana ngamakhuphi. Uma makhuphe nguye okumele simvotele ebe njengobaba unkomo. Hhayi khona balokhu esithole sithi makhuphi makhuphi, kathi sizayenza njani njengoba into zonke ngazivotela amashona ziyakhona lesihloni. Kathesi sinabantwana besiNdebeleni siyadilika, asilameli wethu akusizi. So abantu kasizame into esilandele namaNdebele kumbe zona inkokheli. Into eyinkinga nje lapha kasila nkokheli kumbe zona ivile ezesihloleni ngaluba lazo ziyabambana zivele zivile. Kathesi lokho okwenzakalayo izanu yiyo vele okwenzayo, nxa besilwa sobona baqinisa izanu. Into nje libona ngabambambana bezwanane bona bebelizibinye bonke ama-opposition yikuze siphumelele. Kathesi akula nto esizaphumela, sasiya lokho esikhala kuphela size kuyekuvala. Hhayi, shu uNkulunkulu kangenele kule Zimbabwe bakithi dade sike siphile njenga abantu
abanye. Salimonani basakazi, linjani? Hayi, ngithemba liphilile lapho ekhona. Ngombono wami msakazi, indaba kakhuphe lo Chamisa kukhona okukhona msakazi phakathi kwabo bobabili, ngoba ungathi uyananzelela into eyenziwa ngulowo mama yona kahle kahle kungani uyasetshenziswa luhlangothi oluthile ukuthi hayi yenza into enje ngoba yena ulwisa ukuthi iparty le ehlakaze iphele. Angiboni ukuthi uyayakha eyakha. Akufanelanga kube lokho exotshisa abantu emaparlamenti, exotshisa abantu. Angiboni into oyenzayo umama lowo. Umuntu nje obonisa sobala ukuthi kukhona abantu abamfluensayo, yingakho yenza kanje. Ngombono wami sakazi, angiboni loba bengamnikeza bethe party intambo lo mama ivoti kalalo yena ngokwakhe. Angiboni mina into oyenzayo makhuphe, angiboni siliyasetshenziswa. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani kustudio 7, mina igama lami nguAdolf Shaba. Indaba leyenzeka ku-MDC okuthiwa ukuthi bahamba be-recall ama-MPs lama-senators e-MDC alliance angiyiboni ngoba angathi bona sebesebenzisa umthetho we Supreme Court ngendlela engayona ngoba ayikho lapho etshengisa khona ukuthi bafanele bakwenze lokho njalo angiyiboni indlela abayilandelayo ngoba uma uzokwenza lokho kufanele umuntu abizwe abhalele incwadi abizwe ukuthi ubizelwa bona bakwenza nje besilwa impi zabo ngoba into sesiyibonile manje ukuthi laba bantu balwa lezitha zabo sebesebenzisa lowo mthetho weSupreme Court owaphumayo ukuthi kuyiwe kuCongress sebewusebenzisa ukulwa izimpi zabo ukulwisana lalaba abantu ababazondayo ngoba ezinye izinto wonke umuntu obizwayo laphana osuswa ePhalamende osuswa esikhundleni ngabantu labo abayizitha zabo abafuna ukuthi nje bethusele abanye ngabo kodwa angiyiboni siyandawo kodwa mina ngokwami ngibona nje after bengayenza leyo Congress hayi kuzodlula lo moya umoya odlulayo no matter what mina ngokwami ibandla likaChamisa lihlale liyilona ngendlela eliyona ngoba la yenze yale Congress likakungene lokho okwakhulunywa iSupreme Court ngoba angeke ukuthi babuyele ku-2014 ngoba vele 2014 la namhlanje into ekhathana kakhulu la leyo Congress yakhona hayi vele kunezinto eziningi ezingahambi kahle kakhulu.
Sabonani balandeli bakastudio 7 enjani lonke. Hayi liyakhala ngiyalizwa ukuthi isinkwa sesikhwelile kakhulu. Babhekana ukuthaba kwena okungakalethi iZimbabwe yaka iZimbabwe sibuyile likhipha umgaba. Umgaba encane kakhulu badala hayi. Ngizani lokho abazikhengisela bakufuna abantu ngentanga price yabo. Ngikalandi khala kakhulu ukwazi ukuthi umuntu bathiwa votanti votelani. Right, azikhweni into zephezulu zavuleka ingqondo emakhaya khona ngapho.
Ngivuka njani kwistudio 7 basakazi konke labalaleli. Siyabonga umsakazi omuhle kangaka okhulumayo umama Matawu. Seplabhusi enleja bakithi sicela ukuthi ngabe siyathola ukuncediseka kikho konke sikhayelane nendlala enzima ngalesi sikhathi secorona kanti lamabele kahulumende lawa alabantu bawo asithi sonke siwatholayo sesizwile indlala bakithi phinde njalo ukuthi ngicela lengihambisele lumbiko kubaba uChamisa ukuthi angabuyele emuva silaye vele ngaze kuthini ngaze kuye ngaphi ivoti yakhe ikhona kithi ngapha vele angethuka ngesabi vele sikhangele yena kulamunye umuntu ongasilungisela ngaphandle kwakhe. Ngiyabonga basakazi, ngiyaqala ukufaka umbiko wami lolu hlelo lwe-Studio 7 sengifisa ukuthi ngabe ungabalwa nawo.
Ku-Studio 7 benjani, okhulumayo ngumthandazo Moyo Kutshwa ezumbi laphana Midlands. Hayi madoda akithi hayi kuze kithi selifile madoda akithi hayi sikhathele ngalabantu bezanupf lokhu besigqambela amanga manje siphile emazweni siphile kabuhlungu kanzima lapha besigqambela amanga labo bhuti unangakho besidla imali. Sicela ukuthi thina laba abazongena emgwaqweni abantu bengene ngobuningi babo wonke umuntu angene amasosha asisika madoda amasosha akhala nawathi kasenamali so sicela ukuthi wonke umuntu angene madoda silungiseni izwe lakithi kube mnandi sikhiphe namasela lawo mnangakho bonke baphume sebefuna ukubupha lo mjida lo ukhuluma uJonathan Moyo ukhuluma isecretin yawo yonke yokutshontsha anga uJonathan angavuma angavuyi ngapha akhulume zonke izinto kathi badla imali abasihloniphi thina njengamandebele isizini sakithi ngalaya
linjani kustudio 7 hayi mina ngiyakholisa njani ukulalela izindaba ezimnandi ngayilalela kudala listudio leyi kusalalelelwe ezindlini kuze kube namhlanje ngiyayithanda liradio leyi studio 7
lokasikazisani nakho basakazani laba bantu abasuka le ezigodini zabo beyikhiphe uthakathi kwenyindawo babuqedile yini le abadabuka khona okuthathi mabuyimvelo kodwa zange ngibuze ukubatazwa mina kangaka hambe kusetshwe ezindlini ngokufa kwadalwa ngunkulunkulu ukuthi uvele kuba kuyimvelo Haya, bakubhengele inyiliso lo. Izinduna ezigabeni zazo zingangenelwa yipolitiki. Khona esigabeni senduna kuyoqhamuka umuntu ezizweni lencwadi yakhe eyifake ezongena lapha afika athi yena usebenza lowo msebenzi. Umuntu ezophanda imali ephandela abantu bakhe ngezwe elinzima kanje ngendlala. Hayi, nginoduma kwaNdlovu, ngiyabonga.
Salibonani basakazi nabalaleli beStudio 7, lona okhuluma ngoGift Sonduku fokaNdlovu lapha ePlum Tree endaweni yakoGambu. Basakazi, bengicela ukuphendula, ukhona ubaba lapha orongubhuti owathi khona izwe liyahlupheka nje kungenxa ye-MDC eyiyona eyahamba yafuna ama-sanctions. Bengicela ukuthi likele imbuzele lo baba or wathi ungakompofu or wathi ungwani. Ama-sanctions aqala ukufika lapha ngabo-2000. Izanu yangena embusweni since 1980. So ake ntshele lowo muntu ukuthi since nge-20 years leyo izani PF yayenzani ungakabi la ma-sanction, uyabona? Bemfune futhi eke sichaziseleni ukuthi ama-sanction yiwo athatha umhlabathi wabelungu yini, ngoba abelungu yibo ababesiza ku-food security, besisupplya ngokudla singashoti ngempuphu. Izani yathathela abelungu umhlabathi e-corrupt ngale ndlela. Benziwa ngama-sanction yini? Ngoba amazwe asentshonalanga ayatsho ukuthi nxa ufuna sikhiphe ama-sanction, yenza kube la ma-political reforms, uhloniphe amalungelo omuntu, kube le free and fair election. Ama sanction iwayenze even lo Minister of Health edla imali, iwayenze umnanga kwebe le corruption. Ngiyabonga, ngicela omunye umuntu uma eza phawula lake ecabanye ngokuhlala. Ngiyabonga ngokuhlala ngisethembiso.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, luyasondela usuku lokhetho lokudinga umongameli wele Melika ngapha igcikwane le-coronavirus lokhu lisidla ubhedu okwenza kube nzima ukuthi abazancintisana umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden behluleke ukukhankasa njengemvama. Ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga kaLwezi kuona lo umnyaka. Kodwa uTrump yena useyenze imihlangano yamarali esolwe ngabanengi ngoba abantu begcine bethelelana igcikwane le-coronavirus. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umkhokheli lo khona kathesi usebe lamaphutha amaningi kakhulu. Kulamaphutha e-corona oloke imhlupha esehluleka ukuthi baphendule njani kumba sebenze njani lamanye lezinye ingatsha zikahulumende kumbe labo governor. Ukuthi akhanye ukuthi sibili ngumkhokheli oqotho owaziyo into ayenzayo, yikho lapho okungamchitha khona ukuthi ehlulwe nguBiden. Ngoba abantu bakhangele ukuthi nxa umkhokheli welizwe kumele uphume lesinqumo sokuthi kanti indaba lesihlangana layo sina sihambisa njani. Basekusithi laba ama-demonstrations abekhona ukuthi abantu bakhuluma ngamapholisa lokufakwa abantu abamnyama besifa ngaphansi kokucuku lwamapholisa, kukhanya kuyindaba yena kuyo angelandaba layo. Kodwa kukhanya abantu abaningi ilizwe lonke nje sebeguqukile, sebekhangele indaba le ngelihlo elithiyeneyo. Yena uloku esendaweni yakhe yakudala.
Umongameli Trump usenze imihlangano yamarali lapho abanye abantu abagcine bekhala ngokuthi bathelelwe igcikwane le-coronavirus. Ubona njani wena khona lokhu?
Mina ngizake ngisole uTrump ngenxa yokuthi uTrump kathwali induku kumbe uswazi kumbe athwali ibhanti ukuthi abantu yabakhupha emzini yabo. Lokho kuya ngabantu abafuna ukukholwa ukukhulunywa nguTrump behluleke ukukhulunywa ngabodokotela labonesi lama-scientists ukuthi batsho ukuthi umumo uminjani. Nxa wena ungumuntu usemzini wakho labantu wabakho logugu wakho labo bonke abantu ohlala labo, ubona ukufa laphaya uthi wena uyahamba eralini kaTrump. UTrump nxa efuna ukwenza irali yakhe angahamba ayekwenza irali yakhe azikhulumele labantu behlezi ezindlini zabo. But nxa ufuna ukutshengisa ubukhokheli bakho ukuthi wena ungumuntu kaTrump ngokuya eralini wehluleka ukufaka imask ungela social distancing, hhayi lingamsola uTrump. Ye urongo laye ukuthi ngoba kubi engumkhokheli ukuthi ayebize irali enjengayona leyo. Kodwa kuhle kini nxa ngingumuntu ocabangayo lami ukuthi ngingabizelwa irali kumele ngizibuze ukuthi lapho engiya khona ngizakuyaphendukalani. So abakhokheli bakaTrump bangazeke bamsole kakhulu uTrump uTrump singamsola yini kodwa abantu labo kumele bazikhuze.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukeli iholo eliziphiwe nguhulumende kodwa inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi kayisoze iphatheke ekutshengiseleni okuqoqwa mhlaka 31 Ntulikazi. Unina umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa obhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochidiyama kuni kogudu lamhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo lolu.